Soko izika disenda baku VOA Njebele.
Lina lifuga njani zulugandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 23 Mfandula 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani labatholakala belegcikwane le coronavirus elizweni liqhubeka lisiba nganeno, kodwa kwamanye amazwe afana lele Bhilitane aseqinise izibopho zokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane leli ngoba inani seliqonga njalo. Uhulumende uthi phezu kwabafundi abaloba imihloliso yabo lonyaka abavula izikolo mhla ka 28 ngeviki ezayo, abanye abafundi bonke bazaqala ukubuyela ezikolo kusukela ngenyanga ezayo kusiya ngamahlandla.
Uhlupho lwamatitsha siyalwazi, lunzima kakhulu, siyababona uhlupho lwabo. Baswela ngitsho ini sibanike imfushwa singomama.
Ibandla le-MDC Alliance lithi selise udaba lokudonselana ibizo lebandla leli kubalandeli balo ukuze bazise ukuthi kuthiweni.
Mahlabe Zulu, seziphindela njalo kini banikazi bomhlangano.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Inani labatholakala belegcikwane le coronavirus elizweni liqhubeka lisiba nganeno, kodwa kwamanye amazwe afana lele Bhilitane aseqinise izibopho zokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane leli ngoba inani seliqonga njalo. Ugatsha lwezempilakahle lwazise izolo ukuthi akula muntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19, kodwa kulabahlanu nje kuphela ababanjwe igcikwane leli izolo. Asebetholakale belegcikwane le coronavirus elizweni bazinkulungwane eziyisikhombisa 7,711, kodwa abasindileyo bazinkulungwane ezedlula ezinhlanu 5,979. Inhloko kahulumende weleBhilitane umnumzana Boris Johnson wazise izolo ukuthi ilizwe leli selizaqinisa imigoqo yokuvikela ukumemetheka kwegcikwane leli ngoba inani labatholakala belalo lilokhu liqansa okwesabekayo. Abanye bathi lokhu kungaba kubangelwa ukuthi ilizwe leBhilitane selingena kusikhathi somqando. Ngapha kwele Melika, inani lababulewe legcikwane leli izolo ledlule inkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000. Uthi phezu kwabafundi abaloba imihloliso yabo lonyaka abavula izikolo mhlazi ku 28 ngeviki ezayo, abanye abafundi bonke bazaqala ukubuyela ezikolo kusukela ngenyanga ezayo kusiya ngamahlandla. Abaloba imihloliso laba ngo grade 7 or form 4 lo form 6 bona abakuhlandla lakuqala. Kumbiko wethu leizolo ntambama uhulumende uthe kuhlandla lesibili kulabo grade 6 o form 3 labo form 5 bona abazavula mhlazi ku 26 ngenyanga ezayo. Kuhlandla lesithathu njalo lingelokugcina kulabantwana be crash o grade 1 2 3 4 labo 5 kanye labo form 1 lo form 2 bona abazavula mhlazi ku 9 ngolwezi. Uhulumende usevumela njalo imibuthano yabamasonto ukuthi ibe labantu abalikhulu ngasikhathi sinye. Esikhathini esedluleyo bekuvunyelwa abantu abangamachumi amahlanu nje kuphela. Ukuvulwa kwezikolo lokhu kuza ngesikhathi inhlanganiso zababalisi sezinqume ukuthi ababalisi kabasoze balugxobe baye emsebenzini ngeviki ezayo nxa uhulumende engakhwezanga iholo labo lalingana le mali yeMelika i-$520. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ye-PTUZ unkosikazi Nokuthula Hlabangana ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Thina njengenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe lathi sithi ababalisi bethu abasoze bevula izikolo mhlaka 28 September singaphiwanga imali ye-equivalent to i-520 kusiya ku-$550. Okunye njalo sikukhangelele ukuthi uhulumende amele akwenze singakayi izikole ukuthi babone ukuthi ama-sector specific allowances also ababalisi ebawaphiwa ngoba ukuthi siphonge ukuyela emsebenzini imali le singayitholanga akulobu nzima kakhulu.
Yoneyo imali enlutshwana eliholayo ungathi kuyini elenelisa ukukwenza ngayo njalo kuyini okusilelayo?
Khathesi ngikhuluma nje imali esiyiholileyo kulesisanu lodlulileyo ayifiki $40. Imali zababalisi ezinye zingo 3.6, 3.7, ongani uthole eningi kakhulu i-4,000 pound khoma nge-bond ayifiki yona i-$40. And ubunzima obuhlangana lababalisi khathesi o-landlord abaningi bafuna imali ebhatalwa nge-$ kumbe ngama-rands. I-full house khathesi uzuyithola uyirente bafuna between $40 to $50. So lokhu ukuthi ukuthi ababalisi beqala ukuzidowngrade so kumele besuke kuma-full house beqala ukudinga ama-2 rooms. Ama-2 rooms wona charger $20 kumbe $400 isalary half of free salary kambalisi. Okunye okuzwisa ubuhlungu khathesi ababalisi abaningi banabantwana abafundayo and i-school fees zonke izikolo kusakhala ama-boarding schools o-form 4 labo-form 6 ade kulama-meetings iviki lona lelo eliphelileyo wonke ama-boarding school adlalela kuma-27,000 bond utitshayini uhola $4,000 and the equivalent babe sithi either abazali babhatala $200 to $250 ifees yena le yabo form 4 lo form 6 ababuyelelayo. Then ukuthi ama-day school akhona ama-day school akathesi nemihlangano layo o-form 4 lo form 6 ukuze babuyele mhlaka 28 umzali umele besebhatale $160 or $170 for ama-form 6 and utitsha khonapho yena uphume ebambe $30 less than 40. So sithi i-government I think into eyenzayo isihluku kakhulu ebabalisini.
Unkosikazi Nokuthula Hlabangana ngowenhlanganiso yababalisi i-PTUZ. Untungameli uphinde waxoxa njalo lo mzali ongathandanga ukuqanjwa ngegama yena othi lanxa kulungile ukuthi abantwana bonke babuyele ezikolo kumele kuthathwe amanyathelo okuvikela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Uthi njalo uhulumende kumele engezelele iholo lababalisi.
Thina siyaphuzela lasesikolweni. Uhlupho lwamatitsha siyalwazi. Lunzima kakhulu siyababona uhlupho lwabo. Baswela ngitsho ini sibanike imfushwa singomama. Bahamba ngenyawo bebuyela besiya lapha abahlala khona ngesikhathi kuyimpela viki. Umbono ukuthi umuntu uyaswela wona ungcono ongasiyoditsha. Yikho siyabakhalela sicela uhulumende abazwele abanike imali le abayicelayo. Thina sazothisha babehamba ngezimoto abethu sebehamba ngenyawo abantwabethu bayahawula abantwabo kabala lutho. Hayi siyacela uhulumende siyacela baba nankagwazwela imuli yakho langilikhona lephezulu lingamatitsha lafundiswa lenzelwa konke ncedisana abantwana bathole imali abayifisayo bangobaba bangomama balemuli njengomuntu wonke. Sicela sibile ulumali uhulumende uyabazwela abanike imali leyabayicelayo. Angayehlisa kancane njengoba ngxaye baqambe abankulu kodwa abanike imali abayicelayo. Siyababona behawula sithuzele esikolo.
Uhulumende uthi izikolo sizizavulwa zonke kungakhathalekile ukuthi ngo-grade bani kumbe ngo-form bani kunyanga ezilandelayo. Lilo ubona njani lolo daba?
Hayi okokuvulwa kwezikolo yeyo umkhuhlane i-COVID siyayizwa sibili khona siyezwa ngemlayo okuthiwa simele siyenze asiqhubeke sisenza khonokho kwemlayo okuthiwa kasiyenze izikolo zivulwe phela lapha thina abangesesibuyela sibona umumulwane wesikhathi sempi abantwana abagcina bengafundanga sekusonakala phela khonapha thina sisemakhaya okwama-WhatsApp lokhu ade ufundwa ngabanye thina sikubonanga la abafundanga bethu abantwana ngikhona bebuyela ukuyathi bavulwa kuwo chukuti bakali sukunfunda. Siya sifisa tinguti skolo ngasi avulwa. Umkhuhlane ukhona. Ukuthi ugcina nina sikwazi. So manje abantwana bazalahlekelwa impilo yakusasa engcono. Kusuke lapho balahlekelwe la yihuntu. Ngoba kulapha thina emakhaya kusemnandi. Ngempilo esiyibona isenziwa ngabantwana bona abasakhulayo. Esikolo babecatsha abantwana siyafisa isikolo ukuthi azivule shuwa. Umkhuhlane ukhona kodwa isikolo kazivulwa abantwana bavuyele esikolo. Hayi siyacela isikolo kazivulwe. Umkhuhlane vele usehlele awuyindawo.
Lo ngumzali ongathandanga ukubethwa ngegama ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. MDC Alliance lithi selithethe isinqumo sokuthi abalandeli bebandla baphe imbono yabo ngodaba lokuthi leli bandla lithathe nyathelo bani ngokuthathelwa ibizo okufuna ukwenziwa libandla leMDCT. Enkundleni zokuxhumana ebulenjini beinternet imbono yehlukene ngalolu daba. Abanye abalandeli baleli bandla bathi ibandla leli lingalokothi liguqule igama lalo ngoba lokhu kungatshengisa ungabi lomfutho kwenkokheli. Abanye sebevele bapha amabizo agoqela athi Alliance for Democratic Change, Change Alliance lamanye. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leli umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi lanxa abanye abasekeli bebandla befuna ukuthi kuguqulwe ibizo lebandla, iningi lithi akuqhubeke kusetshenziswa elithi MDC Alliance. Kesizwe ingxoxo esiyenzelayo.
Mahlabe Zulu, seziphindela njalo kini banikazi bomhlangano. Siyalibikela ukuthi iZimbabwe jikelele lamaprovinsi ethu wonke eZimbabwe la external sebekhulumile, yikho ke insuku ezimbili lezi ede lokhu sisacubungula. Abantu badidekile bayamangala babamba umlomo wangaphansi besithi kanti ukhuphe lo ngonzora le-MDCT bangenwe yini. Kambe baxotsha amalunga ethu ePhalamende lama-councillors ngenxa yokuthi bathi bahlamuka kwi-MDCT bayafoma iparty yabo okuthiwa yi-MDC Alliance engekho emthethweni. Singene emakhothi senze konke ngenxa yokuthi bona basupportwa ngama-institutions akhona bayawina ama-election. Ngithanda ukukulibikela ukuthi sesilabantu abaningi abahlamuke kukhuphe amalanga amabili ngenxa yokuthi sebebonile ukuthi basebenziswa izano. Basebenziswa izano ngenxa yokuthi izolo lokhu nje edebesithi bazi members ze-MDCT bexotsha amalunga ethu e-council, e-parliament, lendawo zonke besithi bahlamuka ba. Baba for my party engekho emthethweni okuthiwa yi-MDC Alliance. Namhlanje sebebonile ukuthi abalabantu sebefuna ukugwegwa abantu ngebizo lethu elithi MDC Alliance. Sebesithi ama-by-election bazasebenzisa ibizo elithi MDC Alliance. Kuyingqabangqoza. Bathatha babhalela izekri sebesithi bona i-MDC sixotsha abantu be-MDC Alliance sebezafaka abantu babo. Khathesi izekri lamabizo abantu babo ababarejiste ukuthi bazathatha abantu, bazathatha izikhundla zabantu ababaxotsha ku-proportional representation. Namhlanje sebesiyabe kuma-election sebesithi sebeseqa sebesithi sebesebenzisa i-MDC Alliance. Ngesikhiwa sithi yi-double standards. Abazazi ukuthi bayinyoka mbe bayinhlalo.
Manje bona abantu bathini ngakhona lokhu okwenzakalayo?
Iningi abantu bayasitshayela ifoni, bayasiduduza. Lingitsho labantu bemthethweni esithi yi-legal fraternity yalapha eZimbabwe le-SADC iyamangala ukuthi amakhothi eZimbabwe ahloseni ngokulandela abantu ababhidliza i-democracy. ngaloko mahlabo zulu lingasibuza ukuthi thina sizakwenzani sizalandela lina elizazitshela khona umhlangano wethu omkhulu we-National Council le-Standing Committee le-National Executive uthe hashi thina sizabuye ebantwini size kuzwa ukuthi linalithini ngezimiso ezithize esithi kulama by-election sithini ibizo lethu silithini kodwa sokusemhlophe ukuthi ama-province wonke athi akusoze kwenzakale bona bazaqhubeka besebenzisa ibizo eliwinisa ama-election.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lithi umsekeli kamgcinisihlalo webandla le-MDC Alliance umnumzana Job Skala ulele ejele izolo lanxa obesephiwe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso se-bail i-$50,000. Usikhala ubikwa ehanjiswe ejele ebotshwe ngamaketane enyawo ngoba amaphepha okumkhulula ejele abangakasayinwa ngesikhathi amahofisi evalwa. Iphephandaba leHerald lithi omunye undoda weHarare uxolise umkakhe ngemva kokuba umthethwandaba unqume ukuba kumele angalokothi atshaye umkakhe. UWilliam Chikore uxolisile wathi kasoze atshaye futhi unkosikazi wakhe uNyarayi Nzira Masanga kade ehlala emtshaya mihla ngemihla. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko olisithumele yona nge-WhatsApp.
Sabonani basikazi be-Studio 7, hayi siyabonga kakhulu umsebenzi enisenzela wona kusinikeza iindaba zasekhaya. Hayi mina ngithanda ukukhuluma ngendaba yamatitsha. Amatitsha ngxayithi yona kasoze ahambe esikolo, kabahlale bengahambe esikolo kulayithi behlale, kabaphiwe imali zabo babhadale imali ekwanileyo ngoba imali abayiholwa amatitsha imali yabincane, kabaphiwe imali ukuze ngibe nje ngilapho engikhona ensebenza kwala kuthi ngititsha ngabe ngamfundanga mina ngabe ngamsebenzisa ngabe ngangikho lapho engikhona. But uticha uqakathekile, kumele aphiwe imali yakhe la ekwanileyo, abe abone ukuthi ngayiphume ndini esiyafundisa abantwana ehambe ekhulekile ethole imali ekwanileyo. Ekuthi uticha uyabona imali encane enganciphise ingane imali ekholwa ngoticha incane kakhulu. Lawa amatitsha bengahambi vele ekhaya ukuthi kuthiwa kuyavula isikolo, bengaqali ukuhamba isikolo, kabayinike imali ababayifuna yona le benibe imali. Ayikhona bazasikola abafele ekhaya ukuthi angcono sihambe esikolo, bethiwa besikolo sibadala i-school fees, sesibhadale thina abazali nabo abasafundisi betshelwe besihlale bekhale besesikolo. Akula ncedo laphana ukuthi bekhale besesikolo ngoba laphana nxa ekhale besesikolo abafayithi abazali. Uhulumende abengabonile uthokala ndawa lakho lokho thina te sizasokola ngoba umntana kukatesi uzale ngafundi kodwa ubhadala i-school fees qeda lokho usuyafikile uzale uyibhadale futhi i-school fees. So babekhalisa te nxa bekhala bengahambi isikolo behlale bengavuli isikolo yikho kulayi. Ayikhona mele kwenza sithatha nemthi wothiwa amatitsha bakhalelile imisebenzi kodwa basesikolo babethina behlezi ulubhadala i-school fees khalongela ncedo lokho abekhalisa te abakhalele kadesi bengavuli isikolo into e-right. Ngiyabonga.
Balibonani basakazi baka Studio 7, hayi bantu siyazithanda inhlelo zenu, hayi ziyasichaza ngoba ziyaphuma emoyeni sibili sizwe lathi okukhulunywayo. Siyathaba nxa lithatha lani amazwi ethu ephuma emoyeni, hayi siyathaba kakhulu. Nami ngicela like lingikhiphe emoyeni nge ngizizwa lami ngikhuluma. Siyathaba kakhulu, siyajabula kakhulu ngemsakazweni, imnandi kakhulu emsakazweni.
Sanibonani Studio 7, linjani lonke balalele emakhaya lonke. Hayi mina ngikhuluma ngilapha esijawugwe endaweni yasemathebeleni ebuhubi district. laba silenkinga edinga ukuthi sikhangele isimo sonke abantu basezindaba. Kunabantu beEconet lapha, abantu laba basitshontshela imali la. Batshontsha kakhulu, bathatha imali yethu eningi kakhulu. Okuqala uzathola ukuthi umuntu uthenge amadata awe 139 angawe kwesikhathi sithi awe nyanga kumba weviki. Inetwork ingabi khona for 4 days and then ibuye 2 days. Amadata lona ayi expire. Right. Inganani imali ethathwa yilaba bantu izimbabwe jikelele ezikhwameni zethu besingayisebenzisanga. Into leyo ayikhangele yibo bonke abantu ke lihlalele phansi. Laba bantu laba kumbe bafinde baboshwe ngoba basitshontshela imali eningi kakhulu 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 kakhulu. Le into kumele abantu bonke bayikhangela ke liyikhangelisise le nto le ukuthi kuhamba kanjani into yakho iConnect le. Iyahlupha kakhulu, siyaluza la. Imali eningi le etshontshwa lapha ezikhwameni zethu ihamba mahhala ungathi uyayikhangela. And abantu sithule lapha asikhulumi. Kodwa ngiyakubona mntu ibusela lo kulamasela la. Ngiyabonga.
Sanibona ngosazi ngesitudio 7. Siyabonga kakhulu ukusiphathela lo msakazo omuhle kangaka. Mina ngihlala eKZN eSontana. Ubuhlungu engibuzwayo ngalo mfana odutshuliweyo. Ubengeke adutshula lubana kusebenza abantu abakhuluma isiNdebele abale indawo. Kusebenza abantu abangasuka lapha abangalamuzwa ngedwa esidubulela abantwana. Bathuka kunani ukuthi abotshiswe lo mntwana ahanjiswe emapholiseni ahlawuliswe kanzima kulokuba adutshulwe. Sicela uba umthetho ube ngumthetho hatshi ukuhlukuluzwa ngale ndlela. Siyabonga.
Nawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele wona nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela ke balaleli lingathuki njalo lenze imilayezo yenu ibe mfitshane. Esikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELesudan selazise ukuba umnotho welizwe ukusimo esibi kakhulu kulandela ukuwa kwesisindo semali yalelo lizwe ngesilinganiso phose ingxenye ngenyanga eyodwa. Uhulumende wesikhatshana we-Transitional Authority uyehluleka ukuvuselela umnotho walelo lizwe. Selokhu ukutshengisela kwasusa esihlalweni umongameli Omar al-Bashir. Umanyano we-United Nations wenelisa iminyaka engamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75 wabunjwa ngesikhathi umhlaba uphakathi kokubhano lwe-COVID-19. Ngesikhangele sivela ngapha kwele Melika. Omunye wamalunga ebandla lama-Republicans obekhangelelwe ukungavoteli ukukhethwa kukamahluli wedale le-Supreme, uMnumzana Mitt Romney useze waveza ukuba uzavotela ukuthi kukhethwe ozelama umuyi unkosikazi Ruth Bader Ginsburg. Kumalunga eSenate awebandla lama-Republicans kulababili nje kuphela abantu abasoze bavotele ukukhethwa kukamahluli ngoba sokuseduze lokhetho. Nxa bebabili nje kuphela kutsho ukuthi uTrump uzafeza isifiso sakhe sokukhetha umahluli kungakafiki ukhetho ngenyanga kaNovemba. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, uMnumzana Mandla Mkhwananzi, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ukubhubha kamama lo uGinsburg obengumahluli weSupreme Court obeyintshantshe enkulu kakhulu kwezemthetho kusukisela ngesikhathi saboReagan kuze kuzindlela uClinton kuze kuyafika kathesi enguye akade ekhokhela amalungelo abomama jikelele. Kuyakudaniseka kakhulu ama-Democrats. Futhi enye into engaba khona yikuthi umongameli Trump njengoba esehlala nominata ukuthi uzanominata lo oza-replacer kumbe ozangenela isikhundla sika-Ginsburg. Kusho ukuthi singathi i-legacy ka-Trump izahlala kakhulu kuleli lizwe le-Melika ngoba umahluli oyedwa kuthatha kumbe phose iminyaka engaba ngamakhulu amathathu. Abanye bazobe bengena ku-40 ngoba ungangena kulesiyana sikhundla kakuphumi esokuba ngumahluleli we-Supreme Court. So ngokunjalo kangiboni kodwa ukuthi kuzancedisa kulelo khetho olukhona, kodwa anginanazelela ukuthi uChance uMongameli Donald Trump uphelinye ithuba esingathi i-golden opportunity ukuthi abuye futhi akhulise legacy yakhe kuleli lizwe le-America. Xa sikhuluma ngezomthetho ikakhulu kulabo abamelana laba ama-minorities abesifazane.
Nxa ukhangela ubona ungani uMongameli Trump engenelisa na ukunqoba kukhetho nxa sikhangele indlela aphatha ngayo udaba lwe-coronavirus?
UMongameli Donald Trump kunzima ukuthi ngithi anganqoba ngalokho loba ngalokhuyana. Kodwa into ekhona yikuthi abantu abayibo abamthandayo bayamthanda loba kanjani, loba angaze enzeni bayamthanda, loba angaze abathethise bayamthanda, loba angaze athi abathethise sibili ngenhlamba ezinkulu bayamthanda. So angikwazi ukuthi bamthanda ngaliphi, kodwa kusobala ukuthi bayamthanda abantu bakhe. Abantu bakhe bamthanda kakhulu Trump. So kasikwazi ukuthi kuyozala nkomane ke ngalele umncintiswano lo election ezayo eka-November. Kasikwazi ukuthi kuyozala nkomane ke la.
UMnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, obekhuluma le-Studio 7 ecingweni esedolobheni le-Ohio. Lamhlanje uthi sikhangele inhloko zendaba ebesilazo. Uhulumende uthi phezu kwabafundi abaloba imihloliso yabo lonyaka abavula izikolo mhla ziku-28 ngeviki ezayo, abanye abafundi bonke bazaqala ukubuyela ezikolo kusukela ngenyanga ezayo kusiya ngamahlandla. Ibandla le-MTC Alliance lithi selise udaba lokudonselana kwebizo. lebandla leli kubalandeli balo ukuze bazise ukuthi kuthathwe inyathelo bani. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu, lilakho uzilalela ebulenjini ku-internet ku-www.voandebele.com.